Kulabanye abantu abasebenza ngesikhathi sekhefu lepasika abathi kuba nzima ukuhlangana nezihlobo labangane. Bathi imisebenzi yabo kayibavumeli ukuba bathakazelele amakhefu atshiyeneyo. Omunye wabo ngumnumzana Thandazani Chababa. UChababa uthi okunye njalo yikuthi umngcele welizwe leZimbabwe uvaliwe.
Ayi, le pasika yehlukile. Mina ngicabanga ukuthi kwenziwa like isimo se-coronavirus. Abantu bavalelwe ungathola le boda la ngicabanga ukuthi se-official ukuthi ivuliwe manje. So ukuya ekhaya kahle kahle into expensive kakhulu okwalonyaka. So ukuthi uma uthi ekhaya zofuza ubhadale imali ezingabo 2,000 rand ukuthi udlule lapha eboda. So kugcina sokusiba nzima futhi abantu nabangaba nje basebenza nzima kangaka. Kodwa eminyakeni bekuhlukile ngoba besinesikhathi nethuba lokuthi ekhaya bekuyi-normal price umuntu bekhona ukuthi agijima ekhaya laye for ikhefu. Aphinda aphenduke but okwalonyaka lokhu kuhlukile kufuze nje standards esiqinileyo maybe izinto zingaba ngcono.
Kube nzima lonyaka njenganyakenye ukuyakhonza ezindlini zokukhulekela ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umfundisi Sinda Ngulube we-President in Christ Church uthi basebenzise indlela ezijiyeneyo ezokuthumayela ilizwi likaNkulunkulu.
Injongo zePasika besizihambisa nge-Facebook, kwesinye isikhathi nge-Zoom. Lolu hlelo lwe-Zoom luyasiza kakhulu kulabo abaku-network nalabo abenelisa ukuthi bathole ama-data bundles. Kwesinye isikhathi bona lamafoni abehambisa izindaba ezimangalisayo nge-intanethi kusisizile kakhulu. Yebo kambe abanye abakhatshana emakhaya kungaba nzima ukuthi bathole lezi nkonzo zisenzakala, kodwa bazazithola loba sokudlule isikhathi esithize. Njengebandla labazalwane kuKristu eZimbabwe, sile radio ministry yethu amagugu evangeli eyo esisebenzisayo ukuhambisa izindaba zevangeli.
Umfundisi uSeni Sibanda owenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi abantu bakhonza uNkulunkulu ngendlela ezijiyeneyo kulezi nsuku.
Lesi sikhathi sePasika kuba isikhathi lapho okuba khona lama-conference okuthi abantu babehlangana bengamabandla amalanga engxenye amathathu, engxenye amalanga abe mane. Siyakwazi ukuthi sasibone inkolo ezehlukeneyo besiyakhempa endaweni ezehlukeneyo ukwenzela ukuthi kube isikhathi sokukhumbula ukufa lokuvuka kwaJesu lokukhululwa kwabantu ezonweni zabo. Manje ngenxa ye-COVID sesihlangana ekulenjini. Lokhu kwenza kube nzima kakhulu ukuthi inani labantu libe banengi ngenxa yokuthi uhulumende ufakile ukuthi singeke sayedlula i-50. So kutsho ukuthi nalapho nxa sokusenzwa ama-conference asemalutshwana. Njalo sokunzima ukuwenza, abaningi sebesenze kulenjini.
Uthi kuqakathekile ukuba abantu bakhonze uNkulunkulu loba zibhekane lomkhuhlane we-COVID-19.
Akufani kulokuthi nxa abantu bebonke bebonana. Njalo siyakwazi ukuba isikhathi lapho okuba lesidlo khona, i-communion. Kodwa ngenxa yenjalo yale i-situation esikuye ye-COVID, akutsho ukuthi abaningi baba le-communion bezimuli ngekhaya. Lalaba abakwanisa ukubuya befinyelela ema-church babe balutshwana. Njalo ke kuhlala ulo lalo ekhatshana nomunye. Akusela kuxhawulana, akusela ukuthi abantu babingelelane. Lanxa kuthatha i-communion sokuthatha ngendlela ehlukeneyo ukwenzela ukuthi abantu bengathelelani lo mkhuhlane we-COVID-19. Ngakho kwehlukile lo nyaka. Njalo ke kwenziwa ngoba sonke sikhathazekile ukuthi ukuhlangana kwabantu emabandleni kungagcina kusiba yikho njalo kumemethekisa lo mkhuhlane.
Amakholo amaningi athi usuku lwanamuhla olwe Easter Monday ngelokuphumula kuphela, hathi ukuthi lilokuhambelana lokulotshwe eBhayibhelini. Umfundisi Raphael Mthombeni ukhuluma ngodaba lolu.
I-Easter Monday kukhanya ngathi yona sibili ingabe iyinto yokuzikhandela, abantu bezikhandele nje kukhalenda lapha kungathi kulilanga lama-families nje ngemva kwe-Easter Sunday. yona yona sibili Easter Monday kungathi kuyi holiday nje
abantu emhlabeni wonke jikelele bananza ikhefu lePasika ngendlela ezijiyeneyo kulabanye abasebenza ngesikhathi lesi kube labanye njalo abahlangana lesihlobo labangani kwenziwe amadili ngimele iStudio 7 kuseMaryland ngokhipsi Dube.